Mungabona besithi bayama bona bayahamba. Asisazi ke ukuthi kathesi kuzathwani ngoba edilogwe besala besithi bona abathandi lami. OJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izano badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqochiwe. Lanamuhla lokho bedefend amanyala wonala. Kusasa bangavele bayambone sedliwe umnanga kwabaza defend omunye ngabantu abaphonga ukwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabula. Siyamangala abantu besintwini abafana nalo babu Joseph Chuma ozasapota yonke into nomimbi enefundile zisithi njalo ngomntana umntwana nomfundisi. UChuma wayebamba abantu bakaNkulunkulu abadala bayatsho bathi makaza izizali. Lokhu laye uChuma ufanele ukukhondeme lo babu Gawule umfowethu bafanele bakukhonde. Uma bengabantu sibili bahle barisayine kuzana uphesi saba majaha uJoseph Chuma lo believe Gawule isihlobo zami ngiyabacela sibili through Studio 7 ukuthi hayi abarisayine babuye ebantwini ngoba abakukhulumayo nsuku zonke ku Studio 7 kuzondisa abantu kodwa bona laba bahlala khona every 50 meters njengoGawule lamangcwaba etsholotsho ayenziwa ngumqazwe 50 meters ilingcwaba lingcwaba kodwa uzabona abantu besenze nje isihlobo zami Gawule loChuma chiyanini lokhu sokuyangisa siyabonga.